Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 1 ngabakwazi 2022 uFrances Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Bakithi silahlekelwe kakhulu ilanga elibi ilanga namhlanje ukuthi silahlekelwe ngukhulu abanye bebembiza bethu ngukhulu abanye bethi balume ukhonto umhlanga nzima kuyasinda and silahlekelwe mina ngikathana kangaka bengifisa ukuthi ngabe ngiseduze salale ngokuthula umfoka mdlala continue loving
Ubunoba omkhulu wezingolo zesindebele obe ngumqeqeshi wezemidlalo yokulingisa lamasiko uKhonti Mhlanga akasekho
lokhu kubangilwa ukuthi amagetsi lamhlanje acitshiwe ukuthi sivumele abantu bezimbabwe electricity transmission and distribution company besebenze on the line besenza i-maintenance work lo msebenzi we-maintenance yamagetsi uzasikontinue until 6 ebusuku
izakamizi zemalokishi namanenga kobulawayo zivuke ezingela amanzi namhlanje kungenxa yokuvalwa kwawo ngabe kansili yaleli dolobho isilinganiso sokungamathumathu bamunemunye ekhuleni 90% sabantu abale viral hepatitis babikwa bephila lalo mkhuhlane bengazi lokuba kwazi ukufana balawo zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo Umlobi omkhulu wezingwalo zesindebele obe ngumqeqeshi wezemidlalo yokulingisa eyamadrama lamasiko uKhonti Mhlanga akasekho uKhonti obe ngumqondisi weyamakhosi theater productions ubhobhe namhlanje ekuseni esibhedlela esizimeleyo sakobulawayo lapho abelaliswe khona ngumkhuhlane ongaqanjwanga kubika indatha lezindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda
amalehleleke izigodlo zezigaba zonke zeMandebeleni esakobulawa leZimbabwe yonke jikelele lapho kuzokala ukuthi uContinue Loving Mhlanga owazalwa ukuthi umalume Khonti akasekho lokhu kubikwe uhlangothi lwezemidlalo lamasiko iNational Arts Council of Zimbabwe umqondisi walolu hlangothi umnumzana Nicholas Moyo ubika ngalimva
uKhonti okwamalanga angu-10 adlulileyo ubegula azama amadokotela bekungani ubengcono njengani uya recover amalanga angu-3 usukela ngomgqibelo nje kwangani kuyambamba kanjalo kulusizi lamhlanje ukuthi uKhonti ekuseni wadlula sizwa silokhu kwesaba kakhulu ngoba industry yethu yama arts isilahlekelwe isikhala sikhulu kakhulu
umoyo uyaphambile landisa imbali kamuyi
uKhonti uqalise ngo-1982 into zama arts wa transformer yachinja yaba yamakhosi professional ngo-1988 enamhlanje umuntu okade sengene ekuphakamiseni ezama arts ngama radio lama TV sizwa sisindwa amadolo anzima ngoba axeka
umpuli olodumo ubusi ncube owecula leqembu leilanga uthi wasebenza nomuyi beqala ukuvula emakhosi theater center
mina ngimaze sesakhula ngisesekobulawayo imakhosi theater sivule ndawonye ngahlanyela isihlahla somnyi esasimelele ama musicians wonke eZimbabwe Ngacina ngichaya futhi khonapho ama-shows amaningi. Ubungisekela Khonti la namhlanje ubulokhe ungisekela. Siyabonga ngomsebenzi owenzileyo. Lala ngokuthula qhawe lethu.
Imbongi enkulu Albert Nyathi uhlulukelwe okwamagama.
Bakithi silahlekelwe kakhulu ilanga elibi ilanga lalamhlanje ukuthi silahlekelwe ngukhulu abanye bebembiza bethi ngukhulu abanye bethi malume ukhonto umhlanga umzima kuyasinda and silahlekelwe mina ngikathana kangaka bengifisa ukuthi ngabe ngiseduze salale ngokuthula umfo kaMdladla continue loving
ukhonto bedume kakhulu ngokuloba imidlalo kamabonakude omunye umlobo omkhulu wezingwalo umnumzana Dumisani Gumbo ubesazana kakhulu lo muyi
iarts lisazwa ngaye thina saqalisa phose ngasesikhathi sinye 1982 sihlangana United College of Education silabombongeni njema labophesi mthwa sisenza i-theatre techniques and ama skills so swat developer sasindawonye nawasesiba le concentration ngabe political theatre yiyo vela ipushe okwesikhathi eside yazizwa ntshalo uvalo lakathesa amadola axeka
umculi osakhulayo unkwali uthi wafunda okuningi kumhlanga
ukwabo khonto ngumuntu nje okade fundisa ezama arts ngisakhula mina ma artist amaningi baziyo bakhulele emakhosi babe bekhuluma nje ukuthi ube ngumuntu olesandla sihle uma arts so hayi ngithi kalale ngokuthula siyayibonga imisebenzi yakhe yonke.
I-Studio 7 ayinelisanga ukukhuluma lemuli kamhlanga ngoba bathi badabuke kakhulu ngokufa kwakhe bathi konke ngomunye sibuze i-National Arts Council of Zimbabwe akwaziwa ukuthi umuyi uzabekwa nini njalo ngaphi. Ngima ne-Studio 7 kobulawayo igama lami ngezwa Jesus Band.
Izakhamizi zemalokishi namaningi akobulawayo sivukele zingelamanzi namhlanje kungenxa yokuvalwa kwawo ngabe ikhansela yaleli dolobho. Isikhulumeli sikamanisipala waleli dolobho unkosikazi Nesisampo futhi bethule umbiko ekuseni ukwazisa ngalolu hlupho. Unkosikazi Mpofu utshele Studio 7 ukubana bayaxolisa uzakhamizi ezehlelwe yilolu dubo lokuswela amanzi namhlanje njalo ichasisa ngezizathu ezibangele lokhu.
Sithanda ukwazisa izakhamizi labalaleli ukuthi namhlanje ngomvulo 1st August idolobho selimile ukugezisa amanzi lokupompa amanzi encema waterworks lasefenil booster station pump station esesigodini.
Lokhu kungabe kubangelwe yini sibisibili?
Lokhu kubangelwa ukuthi amagetsi lamhlanje acitshiwe ukuthi sivumele abantu beZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company besebenze on the line besenza i-maintenance work. Lo msebenzi we-maintenance yamagetsi uzasikontinue until 6 ebusuku and uaffecta i-treatment le-pumping.
Yiziphi indawo ezingabe zehlelwe yilolu dubo lokuswela amanzi kusukisela namhlanje?
Indawo eziningi ezikubulawayo ezisupplya i-reservoir lezi ithuli i-6J i-rifle range le-criterion asoze benelise ukuthola amanzi ngoba sesivalile kungala ku-treater lokupompa kwamanzi. Esiza kwenza once sebeqedile umsebenzi abamagetsi singaresume i-pumping njalo ama-reservoirs engakhwela sizathi sesivula amanzi to these residential areas asiva kwama-reservoir engiwakhulumile. Sithanda ukuxolisa izakhamizi zakobulawayo ukuthi amanzi ngani kade ngakabi stable because of various reasons but siyazama ukuthi sikhweze ama-reservoir levels.
Kuyini okunye elikwenzayo ukuba lincede lezi zakhamizi ezingela amanzi ikakhulu ezikolo lendaweni ezixakathekileyo?
Lama-browsers amalutshwana esiwahambisayo kuma-critical places enjengezikolo lamaklinika lapho ahambethela khona. Siphinde njalo sibe lama-water kiosk lapho sizama ukuthi make sure ukuthi amanzi akhona and make sure ukuthi ama-bowls lawa akhona ancedisayo lawa asebenza.
Unkosikazi Nesisa Mpofu isikhulumeli sika munisipala wakobulawayo lapho limzwe ikhuluma ecingweni le Studio 7 ekulelo dolobho. Ibhanga elikhulu lesizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe RBZ lithi selithengise imali yelitshe legolide edlula inkulungwane lengxenye 1500 njalo liza kwethula enye njalo ezinkulungwane ezimbili 2000 kuyona le iviki. Embikweni eliwethule lamhlanje ibhanga leli lithi ikomiti ye monetary policy izaqhubeka icubungula ukubana ingaluqhuba njani uhlelo lwemali le ukuze luphathise ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Masimba kuJera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Singathi njalo sibiluthi abantu bayamukela imali kodwa asikhumbuleni ukuthi ama-gold coins ayathengiswa ethengiselwa abantu abalemalene ngoba baye bethenga nge-806,000 RTGS. So ukuthi indawo yama-gold coins engxenye ababethenga imali ama-US dollars ku-black market yiwo asebethenga ama-gold coins lawo. Kukhanya njengani singathi liyaphumela la kodwa no 2000 gold coins so maningi kakhulu njalo abalethemba lokuthi labo abazuza izimali ezidenge bayebekhathuki basikhingele ama gold coins angkhona hathi uthenga ama US dollars ku black market. So engcenye bena lelisa amanye ayengu 2000 ama coins azathengwa kodwa nxa kuyokuthi bafuna ukuthi abantu bakhaza lawo bathenge abantu abalezimali ezilutshwana kumele lungise ama-gold coins angaduriyo.
Kahle kahle singathi ngobani vele abathenga imali leyo?
Ngabantu abaselizweni ikakhulu labo abazuza ama-contracts amakhulu lawana abazuza ama-Zimbabwean dollars. Uzabona ukuthi uhulumende ulama-programs abaningi awe-construction njalo babhadala 50% ngama-Zimbabwean dollars. So ama-companies anjengalawo azuza ama-contracts amakhulu yibo ababe le mali eningi ama-Zimbabwean dollars ababengayisebenzisi. Bona njengani yiyo i-target market yangkhona.
Singathi iyasiza yini imali le yama gold coins ekulungiseni umnotho welizwe?
Ebekubona kwenzakala ukuthi imali yalapha eZimbabwe ibisehla in value ngenxa yokuthi abantu bebethenga ama-US dollars. Khathesi ukuthi ama-RTGS asatholakali lapha ku-black market amaningi. So kutho ukuthi idollar laseZimbabwe liza-appreciate in value ngamani njengoba liyabe lingekho, liyabe lingatholakali esikhathini esiningi.
Lo ke umnumzana Masimba kuJera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe. Lapho ke limuzwe ixoxa ecingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukuphumeka kuhlelo lokubalwa kwabantu elizweni olwe-census oluveze ukubana ezigabeni zeMandebeleni kulabantu abalutshwana ukwedlula ezinye izigaba zonke zelizwe. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kufe abantu abayisithupha kwele Libya kwalimala abambalwa kakubi namhlanje engozini yokudubuka kwetanka ebelithwele amafutha ezimota lalumatha umlilo ngenhla ngokuya ngentshonalanga yelizwe. Imbangela yokudubuka lokhu isadingisiswa ngoba leziphathamandla zezempilakase ezethule lombiko zithi lazo kazikabikwazi. Omunye wabancintisa kukhetho esikhundleni sokudinga umongameli welizwe kweleKenya, uWilliam Ruto, ubikwa eqinisa umkhankaso wakhe wokudinga usekelo esiqintini eseKirinyaga County esigabeni eseMount Kenya ngaphambilini kokhetho oluzayo. IMount Kenya yindawo ebikwa ihlonitshwa kakhulu kwezamasiko abohlobo lwesiKikuyu abayibo abayisilinganiso esikhulu sabantu kweleKenya. Isithunywa esikhulu senhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba i-United Nations Special Representative esikhangele umumo kweleSomalia sihlangene lomongameli wesigaba seSouthwest u-Abdelaziz Hassan Mohamed edolobheni eleBadoya ngesonto. Lolu luhambo lwakhe lwesithathu ukwethekela lelo lizwe phakathi kwenyanga eyodwa. Izigidi lezigidi zabantu emhlabeni jikelele babikwa bephila lemihlobo etshiyeneyo yomkhuhlane we-hepatitis, ikakhulu i-hepatitis B le-C. Isilinganiso sokungamashumi atobamnembili ekhulwini, 90% sabantu abale-viral hepatitis babikwa bephila laso bengazi lokuba kwazi ukuthi balalesi sifo. Intethelezindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Umkhuhlane we-hepatitis uhlasela kakhulu isibindi emzimbeni womuntu. Ubangelwa ligciwane elevirus elithi nxa lihlasele isibindi kaninginengi sibe sesivuvuka. Udokotela Lintwa Nyathi uthi lesi sifo sikumihlobo ethile egoqela i-hepatitis A, B, C, D le-hepatitis E. Yena-ke uchasisa kabanzi okubangela lo mkhuhlane.
Alcohol consumption, sharing of items with an infected person such as razor blades, needle, and even toothbrush.
Ilakho ukubangelwa ngokusebenziselana impahla ezifana lenalithi, amareza, lama-toothbrush.
Uthi phakathi kwemihlobo emihlanu le e-hepatitis, imihlobo ye-A, B le-C iyo evame ukutholakala kaninginengi, njalo kumele abantu beqakathekise ukuzivikela.
Avoiding having multiple sexual partners. In the pregnant mothers, vaccination against hepatitis B is important to prevent.
Omama abazithweleyo kufanele bahlatshwe injekiseni yokuvikela.
Osakhulayo uPrice Shoniwa wenhlanganiso yePolite Africa uthi basebenzelana nabatsha becwayisa nangengozi yezidakamizwa.
An area yokuthi if you ask most young people abathonyasoziwa ukuthi how is that disease spread.
Ungabuza abatsha abaningi ngehepatitis B lulutshwana lolo lwazi.
Okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Hemophilia Association umnumzana Elliot Chintembo uthi bayajabula ukuba abakabi lodubo kulesi sifo ngoba besebenzisa imithi engelaso ethiwa i-hepatitis free noma bexwayisana lapha lalaphaya lamalunga abo. Inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele, World Health Organization, ithi ukusabalaliswa kolwazi kuqakathekile kakhulu, njalo ukuhlolwa lokwelatshwa kwabantu abalelisi sifo kube seduzane lozulu emhlabeni jikelele. Eyinye yengcwethi kwezentuthuko yenotho uDokotela Prosper Chitambara uthi usekelo lwemali emsebenzini yezempilakahle eZimbabwe lokhe lungakafiki kwisimo esidingakalayo.
Of course there's been a slight improvement in terms of allocation, but in terms of actual spending we are way below regional benchmarks.
Ukusetshenziswa kwemali le lokhe kukulutshwane silinganisa lamanye amazwe.
Abe World Health Organization bathi abantu abafika kuzigidi eziphezu kwamakhulu amathathu lengxenye 354 million baphila lalesi sifo se-hepatitis B le-C, njalo isilinganiso sokuthiya ngalolunye ekhulwini 90% bengananzeleli ukuthi balaso, sona sibulala abantu abafika kunkulungwane ezintathu 3000 suku zonke emhlabeni jikelele. Lo mhlobo uphinde udale izifo ezifana lesifo sesibindi lemvunguzane yesibindi. Inhlolisiso eyenziwa ngomnyaka ka-1997 yaveza ukuba isilinganiso sokwedlula isikhombisa lengxenye 7.7 yabantu babetshengisela ukuba lesimo se-hepatitis kuhlobo lwe-hepatitis C, kanti isilinganiso sokuphezu kwe-10 ekhulwini 14.1% betshengisela ukuba le-hepatitis B. LeZimbabwe lithi liphakathi komsebenzi wokuthuthukisa ezempilakahle lokufuna ukwakha izibhedlela ezidlula ezingama-30 kuzabelo lesiqinti elizweni. Amazwe omhlaba ananza ilanga ele-World Hepatitis Day mhlaka-28 Ntulikazi minyaka yonke. Lonyaka leli langa linanzwe phansi kwendikima ekhuthaza ukuthi imisebenzi yokuhlolwa lokwelatsha ibe seduzane lozulu, ethi bringing hepatitis care closer to you. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Izakhamizi zelokitshini lesizinda koBulawayo zimanyene zavalisa ibhawa ebilithiwa limemethekisa ubudlwangudlwangu kuleli lokitshi elithiwa yimigalo. Ngemva kwemizamo yokudinga uncedo emapholiseni kusehlula, izakhamizi zilobe incwadi yezikhalazo ipetition esayinwe ngabantu abaningi yasiwa kuziphathamandla zamapholisa lezikahulumende ukuze kumiswe ukuthengiswa kotshwala kulindawo yona evele imele ithengise inyama kuphela. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesinye sezakhamizi sezizinda, uMnumzana Ray Phiri.
Indawo leyo okuthiwa imigalo indawo leyo ebise ko-Richard, endaweni okuthiwa ko-Richard Complex, lapho kulekwa ngama-shop okuningi-ningi, barenta khonapho. Laba bemigalo ibude bengabanikazi bebhutsha leyo. Ibhutsha leyo ngiyathemba ibisemthethweni, kodwa ngapha kubekhadi emuva kwebhutsha le bekuthengiswa utshwala, kuthengiswa zonke izidaka eziyaziwa lezi. Into ethi ibuhlungu kakhulu ngendawo leyo ukuthi indawo leyo ibingela age limit. Ububona abantwana from as little as obo grade 6 begcwala khona, abantwana abangamantombaza. Uzobona lokho form 4 lokho kukhona lapha, ikakhulu obo form 4 laba ama local form 4 khona lapha khona bebenhlathi bebegcwala khona apho. Indawo le bekuyindawo edingcolile kakhulu.
Kahle kahle kuyini kade kuthengiswa lapha njengoba sisizwa kuthiwa yibutcher ibithengisa lotshwala obunjani?
Lapha abantu bekungena indawo ingela order, njalo kuthi ngemva kwesikhathi abantu besizinda baya reporta emapholisi, kodwa amapholisa manxa ebuya lapha ebengabantu abaxoxisana layo babalo kungela into abayenzayo. Bephuma lapho ebhusha sebethwele amaphepha abheke izinyama lapha kwabasobala ukuthi khona no sebediziwe, besithi nxa kungareportwa bephonga ukubuya bebuyele ngemva kwesikhatshana before even 30 minutes sokuvula iradio sokutshaya iradio. Hawu, abantu bacena sebebona ukuthi hayi lapha kulokudizwa nokuthize. Bayafika kumphathi we-station i-police station, hayi takwakuzange kwanceda ngalutho. Laye umphathi station akula nto ayenzileyo lakutshengisa ukuthi laye ebengumuntu ode edizwa. Abantu basesithi hayi thina sezisadinwa ngokuthi silungisise indawo yethu, ngoba indawo le indawo engcwelileyo, indawo evumela abantu abancane ukuthi bezonatha utshwala belala khonapho. Indawo le bekungose ukuthi bekunatha utshwala kuphela, indawo le ungabantwana kolokhu kobukristu okograde 6 njengoba ngitshilo, bekusokungena bekuhambahamba labadala emacansini lapha, imikhuhlane sisibaningi. Le chabalala clinic isirekoda i-high level ema-transmission diseases especially from this particular place esisizinda, ngenxa yokuthi abantwana as little as grade 6 behamba labokhulu obokhulu abama-50s laba-60s bebengakhethi. Labo bokhulu bangikhona bebengelahloni ubona bebuya bezomelela kungabantwana kolokhu okuncane, kambe shwashwa ungukhulu uzohamba lomzukulu wakho asokuhlola lokhu na, yikho izulu lingasani. So kuthe sokwehlula into zamapholisa lezi, izakhamuzi zaqonda kona ngalo ukhomishina, zabhala ipetition yasayinwa ngama-residents esizinda through i-resident association. Bayihambisa khona ngale e-police station ukhomishina, bakhopha from commissioner to resident minister to the minister himself. Bazobhala bathi khona nxa ungasezokulungisisa kuyinto lokho kwemigalo, ngoba khangelanini kho since ivuliwe imigalo, so labantu abaningi beloko bebulawa bevela khonapho emigalo, kancane ngaseze lilungise isindaba le kuyivala thina sizayivala sizathatha umthetho siwufake ezandleni zethu kwakuyiwonini yabantu besizinda lani liyakwazi ukuthi isizinda yindawo eyabantu abathuleyo kodwa ungabaqala abantu besizinda bakwenzela amanga sivile bayaziwa kobulawa yonke bayaziwa iZimbabwe yonke bezobaziwa ngumpresident Mugabe bonaba abantu bazithulele ngabantu abapeace loving ngabantu abathanda ukuxoxa njalo ngabantu abadangerous akuzange wathatha isikhathi esithi ngoba ababesebefake iwonini ukuthi khona lingayekela ukuthi lilungisise indaba le ngoba sisayifikisa emapholiseni sizayifaka emthethweni sizayifaka izinto lezi zandlinzi awu akuthathanga isikhathi undoda lo migalo wahle wa-odwa ukuthi evale wahle wa-odwa ukuthi khona ejike ukuthengisa utshwala njalo ngoba ngala license yokuthengisa utshwala indawo le ngikhuluma kanje siyavalwa.
Abesifazane beZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi isehlakalo sokudlwengula kwabesifazane abayisitshiyagalombili isikhathi sinye ngolwesine eJohannesburg kwele South Africa sekubathiye belovalo olukhulu. Amapholisa athi ixoku labalingisi abagoqela abesilisa abalishumi labayisifazane abalishumi lambili bebethwebula umdlalo wokulingisa kumabonakude endaweni elemigodi yegolide engasasebenziyo eKrugersdorp eJohannesburg. Kungalinde muntu kuqhamuke ixhuku labesilisa abedlula ishumi lathi umuntu wonke akalale phansi ladlwengula abesifazane abayisitshiyagalombili. Phakathi kwabesifazane laba oyedwa uleminyaka elishumi lasitshiyagalolunye 19 udlwengulwe ngabesilisa abalishumi betyintyana. Uthuso Kumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lesi sehlakalo sokudlwengulwa kwabesifazana bakwele South Africa abayisitshiyagalombili sesilethe ukuthukuthela kakhulu elizweni jikelele saphinda saletha ukwesaba okukhulu kwabesifazane abanenge. Owesifazane weZimbabwe uNkosazana Magugu Khumalo okhokela inhlanganiso yeGugground Genocide Survivors for Justice uthi sekusesabisa ukuhamba emigwaqweni njengoba lesi kungayisiso sihlakalo sakuqala sokudlomulwa kwabesifazana okushwaqisa inwele.
Sesesaba nokuphuma emakhaya ethu sihamba nje estradeni ngoba sesaba ukuthi uzohlangana nomdlwenguli. Sinabantwana, abantwana bamantombazana. Impilo zabo nje isisengcupheni, isafety yabo ayikho guaranteed. Unokholwa nokuthemba ukuthi amaphoyisa azobabopha laba bantu nje lebaba phezu Jesu ezinkulu kakhulu ngoba umdlwenguli akabheki nokuthi umuntu uvelaphi.
Omunye wesifazane weZimbabwe uNkosikazi Mesimvundla uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende aluthathele amanyathelo udaba lokudlwengulwa kwabesifazane kwele South Africa ngoba akusekho wesifazane ophephileyo.
It's high time wonke umuntu okumele sibambane khona singakhangela ukuthi ungumhlobo bani, singakhangela ukuthi ubuya kuphi, sithathe ubuzwe siwubeke eceleni sibambaneni against this crime, silwisane lobugebengu obukhona ngoba ihlasimulisa umzimba kakhulu into eyenzakeleyo.
Isizalo seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Siyabalala uthi sekuyisikhathi sokuthi abesilisa bahlale phansi bakhuzane ngoba kungathi ukudlwengula lokhu sekwedlulise amalawulo. Umongameli Cyril Ramaphosa laye uveze intukuthelo enkulu ngalesi senzo wathi ufuna bonke abenze lokhu bebanjiwe baphoselwe ejele.
Mayulu bafowethu asihlonipheni abantu bengomama besifazane ngoba kuyinzala abantu. Umuntu akathi ma eseswele okokwenza empilweni engadlaleli ebantwini besimama. Siyacela mpela ukuthi kuzanywe mpela ezinye indlela zokuthi kusitotshwe laba bantu abakwenzayo.
Umphathi ndaba ogatsha lomapholisa uMnumzana Bhekicele uthi amapholisa asexwayisisa ngalolu daba ikakhulu ngoba kukhanya abadlwenguli laba ngotyekeja
abasilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.